ngibona ingathi isikhathi bese sisithe ukuthi bese kufanele ukuthi bakwenze konoko ngenxa ukuthi ngasikhangela emazweni wonke jikelele, umhlaba wonke jikelele, ilizwe leMelika yilo ilizwe elalikhanya ukuthi liyazama ngakho konke okusemandleni ukuthi bazame ukuthi bancedise ikakhulukazi ilizwe lase-Ukraine ukuthi labantu ukuthi likhangelane nelizwe leRussia. Okungaukuthi ngesikhathi lapha ibhili ingakasayinwa sabona kusiba lesixhe esikhulu kakhulu esitshengisela sobala ukuthi isupport yeMelika elizweni lase-Ukraine nxa ukuthi ingasatholi isupport kuba lo tshintsho olukhulu kakhulu olutshengisela ukuthi i-Ukraine ibisihlehlela nyovayo ngoba ingaselakho ekuphethe ezandleni.
Nxa sikhangela imali okuthiwa izaphathisa ele Israel, yona-ke ukubona njani lokho njengoba besizwa abanye besithi hhayi Israel ingasaphathiswa ngoba ibulala abantu mahlayana?
Eqinisweni babugande, mina ngendlela ama-politicians abacabanga ngakhona kusuke kube buhlungu kakhulu ngenxa yokuthi ngasibona ilizwe le-Israel ngendlela elibhomba ngakhona ilizwe leGaza, kufanele ukuthi ngabo kokuthi into leyana sebayimisa kudala. Ngoba nxa sibona ilizwe le-Israel laphana babulala abantwana abangelalwazi njalo babulala labantu makhaza abangelalwazi, kukathi ngabe kuthiwa kunje mhlawumbe babaxhasa kuwukuthi bakhangelane le-Hamas bona bengamasosha vesa zamasosha, ngabe kungcwele kakhulu. Kodwa-ke lokuyana ukuthi basponse ilizwe lase-Israel mbone ngathi lokuyana ukuthi baqhubekele phambili belokhu besesponsa into embi kakhulu.